sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonge uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 4 kaNhlolanja 2023 igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
i-High Court is ruled ukuthi akanawo amandla okusebenza. So yena i-beating to yena u-above the law. Then akaqhubeke sibone ukuthi uzofika ku.
Amalunga ayisikhombisa webandla le-MDCT ayamangala kumthethwandaba omkhulu we-High Court ngemva kokumiswa kwesikhatshana ukuphatheka kulelo bandla athi ajabula ngokwahlulelwa okwenziweyo.
Ndlali khona sibili lonyaka ayikhona pitshane. Ngathi uyakhangela lalo hlelo lukahulumende kwafika kwabhaliswa abantu. Sekubhaliswa abantu nje hayi abasafikanga abalungisa.
Izakhamizi zeNingizimu yemaNdebeleni sezihlaselwe yindlala kulandela ukungani kuhle kwezulu nyakenye. Kuhlelo abaculi bethu namhla seleqembu leRumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers ezesiqalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Umthethwandaba we-High Court usephe isinqumo sakhe kudaba olwahanjiswa ngamalunga ayisikhombisa ebandla le-MDCT ngolwesithathu. La malunga bephikisa ukukhitshwa kwabo kubandla lelo inkokheli yalo egoqela umnumzana Douglas Monzora, Morgan Komichi kanye lonkosikazi Paulina Mpariwa Gwanyanya. Athi uMonzora ukhokhela ungekho emthethweni ngoba engakhethwanga ngemfanelo njengokuchiyo isisekelo sebandla. Ngakho ke akalawo amandla okubamisa okwesikhatshana kumbe ukubaxotsha. Ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umunye walama lungayisikhombisa umnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika.
Udaba olukhona yikuthi thina siyi-7 uMonzora wazama ukuthi asisuspend. Kodwa siyazi ukubana uMonzora akalalo ilungelo lokususpenda anyone ephathini ngoba uMonzora akazange akhethwe ngama-members e-MDC ukuthi abe ngumongameli womhlangano wethu. So thina siye ku-High Court sabatshela ukubana uMonzora ama-suspensions akhe lawo akumelanga aqhubekele phambili until udaba lokuthi wangena njani kahle kahle ukuba ngu-president.
Konoko imoyo ngoba uMonzora yena ukuthiye nayi lizafakwa phambili kwe-disciplinary committee.
UMonzora kumele understand ukuthi yena he is not above the law. To start off with, for him to even come back to MDC after wayelahlekile lo Chamisa was because of a Supreme Court ruling eyathi yona uChamisa kangenanga esikhundleni sobumongameli ngokusemthethweni webandla le-MDC. UMonzora wenza the same thing eyenziwa nguChamisa and the High Court is ukuthi akanawo amandla okusebenza. So yena i-beating suit yena u-above the law. Then akaqhubeke sibone ukuthi uzofika kuphi.
Seliyakwenzani-ke lina? Kuyahamba njani?
Kakhulu thina siqhubeka ngebandla le-MDC sibhizi njengamanje siqoqa silungisa ama-structures ukuthi siye ku-Congress. Ngoba i-Congress ayizange yenziwe. I-Congress yiyona eletha umongameli lama-leaders esingathi i-standing committee yomhlangano wethu. Ngaphandle kwalokho, if kungenziwanga khona lokho, akula muntu ongazifaka ukuthi uyi-leader. MDC. The constitution is very clear. Ukuthi ama organs awe party starting from i branch kusiya ku ward kusiya ku district kusiya ku province kumele abe lama congress a elect ama leaders ayiwona azoya e congress as delegates ukuyo elect umongameli le standing committee.
Ngethemba liyajabula kuhlela okwenziwe umthethwandaba.
Kuyajabulisa ukuthi umthethwandaba ube walalela isikhalo zethu. Ngibona okuqhakathekileyo ukuthi ukuthi i MDC as an institution akumelanga ukuthi ife. So osokusele manje umsebenzi umkhulu esilawo phambi kwethu owokuthi simobilize ama-structures ethu siyenze i-Congress yethu according to i-constitution yethu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika esixoxelayo eseVirginia. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube Uthe ubengakaboni amaphepha avela kumthethwandaba achasisa ukwahlulelwa kwalolu daba. Ngakho ke angeke aphe uhlangothi lwabo okwamanje. Namhla umhlaba unanza ilanga le World Cancer Day ngenkuthazo evela kunhlanganiso ye World Health Organization ukubana umhlaba ulwise imvukuzane yevele eyiyo evamileyo kumvukuzane ezichiyeneyo njalo ebulala okwedlula ezinye ebantwini besifazane. Mnyaka yonke kubanjwa besifazane phose abayizigidi ezimbili lengxenye 2.3 million belomkhuhlane wemvukuzane yevele. Kuthi kulelo nani kufa inani elingamakhulu ayisikhombisa enkulungwane 700,000, iningi labo elihlala emazweni aswelayo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi abesifazane abaningi abahlala emazweni aswelayo kabasindi nxa kumvukuzane le nxa beqathaniswa labahlala emazweni alempilo engcono.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezihlaselwe indlala kulandela ukungani kuhle kwezulu nyakenye. Lanxa uhulumende seqale ukuphathisa izakhamizi ngomumbu kodwa kasimuntu wonke olutholayo lolo ncedo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ukungani kuhle kwezulu nakenye okudala isivuno esiphansi sekuthe iningi esabelweni sezansi yamandebeleni libhekane lendlala enkulu. Ukuqonga kwentengo yempuphu yona esibiza amaranda alikhulu lamathumi amabili 120 rand ezitolo zemaphandleni lakho sekuthe iningi likhala ngendlala. Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi emawane uthi umangoli uselala eziko.
Indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpuphu bakhwelile, asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Ukhansila kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lilinde ngamehlo abomvu ukudla okuvela kuhulumende.
Indlala ikhona sibili lonyaka ikhona pishane. Ngathi uyakhangela lalo hlelo lukahulumende kwafika kwabhaliswa abantu, sekubhaliswa abantu nje hayi abasafikanga abalungisa. Ababuyanga abasebenzithi bona hayi akulala uthe siphale. Okwakade sibe lokhu bengahola abantu ukusamelela.
Umnumzana Amon Clinic Ngathi ongukhansila kawa-10 eKwana North uthi laloba bethole umumbo ovele kuhulumende awuzange wenela zonke izakhamizi ezihlaselwe indlala.
Esigabeni seshabe umumbu ubuyile nje last week omlutshwana 20 by 50 kg. Abantu banengi balamba ende balamba kweqiniso hatshi okwezenzisa okokuthi abantu sebephila ngokuthenga ezitolo. Ukudla kulutshwana okuvela kuhulumende kakhulu ayikhona kancane. Wesindima ezilinywe ngo-October November sezi-write off kudry okokuthi nxa ungalumatha umlilo uyatsha.
Unkosikazi Gidumile Nare ngusobhuku weshashe Bed Bridge yena uthi ngaphandle kodubo lokudla izakhamizi zibhekane njalo lodubo lwamanzi.
Nxa isimo sinje sokutsho ukuthi izakhamizi zeshashe sezisiba lodubo lwendlala njengoba lonyaka zingasoze zivune lutho. Kuyisicelo sethu njengecommunity yeshashe ukuthi ohulumende, ama-NGOs labanye bonke abazizwa bekhululekile bencedise icommunity yeshashe ithole ukudla kulonyaka njengoba sikhangelane lobunzima obunje. Izifuyo lazo zizaswela ukudla. Ngakho konke lokhu sihlezi nje silovalo olukhulu ngoba singafelwa yizifuyo. Amanzi lawo ayaphela okusho ukuthi izakhamizi sokumele zihambe umango omude zisiyadinga amanzi.
Inhlanganiso ye-Southern Alliance for Indigenous Resources ithi phakathi kokukhulumisana labogatsha lezemfundo ukuze iphe izikolo zemfundo yaphansi ilambazi elenziwe ngempuphu yamabele lamacimbi. Lokho kuza ngesikhathi sekule mbiko ethi abanye abafundi abasaye esikolo ngenxa yendlala. Kusenjalo umqondisi wekhansili yamaphandleni eGwanda umnumzana Rangana Isipanda secele uzulu lamankampani azimeleyo uthi asize ekwakheni isikolo seMachia Primary esadilizwa lizulu kusiyavulwa isikolo kulithemu. Abafundo kamanje bafundela ematendeni ngoba izakhiwo zabo zokufundela ezifika phose ichumi zingelaphahla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga usiphathela uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula uduvo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobesive Residents Association, ukuze sizwe imizamo eyenziwayo ukuqeda lolu hlupho.
Njengokuthama awe program yasangana njengecommunity yakobulawayo, abanye bahlangane nathi, abanye bahlangane nathi, besizama ukufundisa lokukhipha abantwana entweni lezi, lokukhipha abanye abantu abadala, ngoba kwesinye isikhathi abantwana ukuze bafinyelele kumadrugs ngabantu abadala abathengisa amadrugs. Njengoba ubona intumbane ikubela yaba ne-demonstration, kulo mama yena lo kuthiwa ngumafadesi onguye othuma labantu abakhe osowahlanyela nabantu bakhe bokuthengisa amadrugs ngemva kokubana abantwana abangusebempili batholakele sebeyiqambe. Ngenxa yedraga abantu thethe kwathi omnye umama ngomntanakhe wathinga kakhulu, waxoxwa yonke i-community nezikolo zaphakama, waphakanywa sibili ngobubonile phakathi ngezikolo bezibambile nezakhamizi. Kuke ngihleke ezinengi kakhulu siyabisha, abanye sebeze behambile kumarevit ukuthi bayilungise bengizitshela ukuthi hlabe igceke ngenxa yama-drugs abantwana bephambaniphekile.
Manje imizamo le yenziwayo eyokubhikisha lokunye iyasebenza yini? Ngoba sibonile uMahadebe usanda ukutshela Studio 7 ukuthi hayi yena isuye okwenzayo lokhu, batholakala yini abanye abakwenzayo lokhu?
Ngibanyanga abakwenzayo njalo impakathi ihlukumezwayo ukuthi umthetho awuthathi sibeke phansi. Umthetho usiphambanise kakhulu ngokuyanye kwethi ungazi umbambi yekamahadeke ko ungazi ubambele ba umbambi. Umthetho yapho ukuthi i-evidence kube ngayo i-evidence yangikhona umthetho uyayekela. Asikwazi ngebake budlelwane yabantu abangathengisa amadrugs ngoba yona indaba yezidakamizwa isinzima ngoba ikhanya ukuthi lo
Ukodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bethi Nikhoncube usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi balwisana lalolu hlupho. Kungabe kuyikukhuluma nje?
Lokho engikukhuluma kwenje kupheka amapholisa ayakwazi ukuthi nangibacele mina kumhlangano yonke sengizenisakeke nabo, sengize ngingasakhulumi nabo ngabo ukuthi madoda abisenzeli izinto.
Bakhona yini labangamantombazane abathatha izidakamizwa lezi kumbe ikakhulu ngabafana?
Ngangikuthanani noma abantwana okuthiwa ngama-20 bethiwa yini ngama-2 mthwana amaluza bafana nabonke ngoba ngabona kule nto yobutakamile kunjengakhonokho bavumelana baniphe wonke amankazana ayathatha nabakhona bayathatha njalo banamaqenzi aqenzana acine ehlangana benze nama-organizations abo babe nomuntu obahlangayo sikuthi ngento zona lezi futhi iqokutha be-organization yaabobani kube organization yabobani yebokanda ngitho uthibili nakuyabe kuyihlanganiso ebaluleke futhi baphume kukhona lokhu liyafanana wonke amankazana zabafana.
Lisebenza liziphi inhlanganiso ukulwisana lalolu hlupho njalo kuyini okuphuma emhlanganweni yenu nxa lixoxisana labantu abehluke neyo abafana labazali ababalisi labanye obaqambileyo phambilini kwalingxoxo?
Sihlaba ukusebenza kwezinhlanganiso eziningi ngoba zonke ukuhlanganisa kwesezizimi isebenze ngabe indaba ngoba iyahlupha ebhuka ama-youth ye-youth platform ama-ohapakuk yama-platforms wonke inhlanganiso eziningi eziningi kakhulu lawa amapholisa lazizikolo ezingenela ne-community kakhulu ngoba kubonakabeka i-community kakhulu abantu sebezama ukuthi kubele kuba incedisa ukuthi baphume kube izinto baphiwe indlela zokwenza ukuthi baphume kwisizizo besabakisho ngoba isikhathi esiningi abantwana laba bakhala ngokuthi bona abezilii bayafunda bafunde 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 baqede baswele umsebenzi bese besithi kahle mizene kulokhu engakungancedisa bese kuthiwa influensa lala bana abafundayo lala bana abantwana abancane sokungena kusona yonke indawo kodwa kwakuncedisa bengiqoqa lo mija sengeke nento ethelebizo kunje kuthi mina mama mphumile sengiphumile kulokhu athafuna ukuthi and I'm prepared mana ukusebenza lawo njengezinto njengezinto njengawo zokuhlanganisa ngisebenze lani ngizama ukukhuthaza abanye babo ukuthi bafune siyawina kancane kancane sizokwina kodwa okusichayela phansi imithetho mntanami.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Nilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga uSithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane. Njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izulukandaba. Siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lo nkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngibonga ukwamukela ehlelweni msakazi.
Ungasitshela ukuthi ungwena uthini ngalokhu okukhulunywa ngabanye abathi bona nga wonke umama obelethayo ayenze lokho kuthiwa iDNA ukuze kukhanye ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo.
Ngingasho ngithi lento ikanengi isingabonakala injengokuhlukunyezwa kwabomama ngoba kabe sokubonakala ingathi abathembakalanga, yikho sokumele kwenzule ibofuzo lwe-DNA test nxa bebeletha ngoba kuboniswa ukungathembakali kwa ukuthi abasathembakali. Niko sokumele kuze kwenziwe iDNA test. Kodwa futhi ngesehlangothini lwabantwana abazalwayo kuba into enhle ukuthi ngani kuyenziwa iDNA test nxa abantwana bezalwa. Ngoba nxa sibhekisisa kakhulu siyakubona ukuthi kuhamba ngesikhathi umntwana sikwelisinyi isikhathi thola ukuthi umntwana uzelwe ngemva kokuzalwa wanikeza ubaba lo ongasuye nguye omzalayo. Uthola ukuthi kuyenzakala ukuthi kuze kuhambe thina singabantu kwesikhathi abantu abamasiko lesintu lesi kulesinto esenziwayo emntaneni mayezelwe. Uthole ukuthi umntwana useyenzelwe isiko elakoncube umntwana ebe engiwakondlovu. Uthole ukuthi kuyahamba futhi kumhluphe umntwana khona lokho ukuthi wenzele isiko elingasilo lakibo. Mase sibheka ngehlangothini lwabantwana lokukhula kwabo lesiko elinjalo, kungaba yinto enhle ukuthi ulibofuzo lwenziwe kuye wonke umntwana ozalwayo. Siyazi futhi ukuthi kwenziwa kolubofuzo kuyinto ebizayo kakhulu. Okungangokuthi nxa kungathiwa kwenziwa ukuthi kufake kube semthethweni ukuthi kwenziwe ulibofuzo umntwana wonke ozalwayo, kuzamele kube yinto eyenziwa mahala kungabhadalwa lutho ngoba abantu ngeke bakukwanisa ukuthi babhadale lezo mali ezifunekayo ukwenza iDNA test.
Osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kathi kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu abatholakala besenze njalo? Kungakubangelwa yini lokho?
Esikhathini esiningi siyakubona ukuthi abantu abangomama basuke betholakala ukuthi bawondlise obaba izingane ezingasizo zabo. Lakhona futhi ngiphinde ngithi kuza kwahluka ngezigaba ezijineyo. Okokuqala, ikakhulu nxa umuntu eyintombazana eqala ukuthi azithwale, uthola ukuthi nxa esathandana lapho usuke ethandana mhlawumbe nabantu abadlula umuntu oyedwa, mhlawumbe abantu ababili abathathu. Ekubeni kanjalo uthola ukuthi kunzima ukuthi ayisekhulelwe akhombe umuntu ukuthi onguye nguphi phakathi kwalaba babili kumbe abathathu. Ngesinye isikhathi kungasikho ukuthi kumbe umuntu suke elixili esuke engakwazi ngempela ukuthi phakathi kwalaba okunguye nguphi. Kutholakala kakhulu lokho ebantwini abaqalayo abasaqalayo ukuzala, basuka nje ukuba zintombi beqala ukuzala ngoba basuke mhlawumbe umuntu elamajaha amabili kumbe amathathu. Bese kusiba khona futhi ukuthi abanye basuke besazi impela ukuthi umuntu uhambe waya emuntwini lesiso esingasiso sakhe. Okunye futhi okwenziwa usenziwa ukuthi umuntu uyabe mhlawumbe abheka aqathanise ukuthi ongaba ngubaba ongcono emntwaneni njengoba sengizithwele phakathi kwalaba ngumuphi, esazi ukuthi hayi ubaba ngulwana kodwa akhethe ukuthi hayi umntwana ngizamupha hlupha lo ngezizathu zakhaya belazo umuntu singabo mama usinikeza amahloni mase sibona ukuthi izikhathi eziningi imphumela ye DNA test igcina iphuma ibonisa ukuthi umuntu ongumama uwondlise ubaba ingane engasoyakhe
okugcina ungavalelisa abalaleli
ayisengivalelisa nje msakazi bakithi ngithi kubo mama asizameni ngamandla wonke ukuthi sibone ukuthi abantwana sibasa lapha abazalwa khona singayenza abantwana baze bahlukumezeke ekugcineni ngenxa yokuthi sibenze bondliwa ngobaba abangabazaliyo ngiyabonga kakhulu msakazi ngibongela kubalalela
lo ke bekungukhosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba igama lami nguChris Skande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo, sikhathi sinye, lilani.
Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kweZimbabwe sixoxa lentatheli izindaba yezemidlalo uthandazani Zimbwa.
Iqembu lakithi lomdlalo wetennis lona elidibana lele Uruguay kumncintiswano weDavis Cup liqede kungutshikile obhanxa kwimidlalo emibili edlalelwe enkundleni yeHarare Sports Club ngolwesihlanu. Uruguay iqale ngesiqubu yakhokhela ngemva kwentshantshu yakibo uMartin Kevers enqobe umdlali weZimbabwe wesibili uCatney Locke. Umfowabo kaCatney uBenjamin yena onguye intshantshu yeZimbabwe waselandela kumdlalo wesibili wadibana enqoba njalo ijaha leUruguay uIgnatius Caro. Amaqembu omabili akhangelelwe ukuqhubekela phambili namhlanje. Lapho okuzaqala kudlalwe umncintiswano wabadlali bencintisana obizwa ngokuthi ngamadoubles.
Isizwe esizaphumelela lapha sizaqhubekela phambili na kumdlalo nalo weDavis Cup.
Isizwe esizanqoba kuleso sigaba siyabe sesilethuba elikhulu lokumelela ngoba siyabe sesimelele ukunqoba kanye kumidlalo emibili kandoda zibonele eyabe sisele. Isizwe esizanqoba kule imidlalo sizaphumelela ukwamukelwa kugatsha lwamazwe aphezulu womncintiswano weDavis Cup njengoba okwamanje iZimbabwe Uruguay zidlala zikwamazwe akugatsha lwesibili.
Kwezenguqu kuhambe njani kuliviki ngiyazi ukubana iqembu leBhoso eleHighlanders libe lomhlangano bekuhlafunwani kumhlangano lo.
Iqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders libe lomhlangano wabo njengenhlala yenza ngesonto yonke yokugcina yenyanga kaZibandlela lapho kuhlafunwe izindaba eziphathelene lokwenzakele ngomnyaka odluleyo. Udaba lokudinga abadlali abasakhulayo bevela phetsheya kwesigaba ngeyinye yendaba ebichisa. Okunye okuthiye amalunga ethukuthele yikungabalwa kwengwalo ezimayelelana lokusetshenziswa kwezimali eqenjini. Amanye amalunga ebechuchisa ukuba ilanga lomhlangano litshintshwe kodwa kugcine kuvunyelwene ukuba umhlangano uqhubekele phambili. Nesithembiso sokubana kuzaba lelinye ilanga lapho okuzethulwa khona ingwalo zokusetshenziswa kwesikhwama.
Umthandazane Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu namhla sileqembu leRumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers ezesiqalo lona eselethule isingle entsha elesihloko esithi wadlala ngothando. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba. Hey!
Leli qembu lisungulwe nyakenye zinsizwa ezimbili uMelusi Dube loBhekani Moyo ngemva kokuphuma kwelinye iqembu. Nango uMelusi echasisa.
Ngikhulele emagumbi ePlumtree. Kodwa manje sengise Thekwane sengakhe Thekwane emculweni ngingene ngo 2016 lapho bengihamba khona leqembu leNgwenya Family Brothers lapho esafika khona saqala sakhipha i-album ethi yakuqala eyayisithi kanti kanjani sithe ngo 2018 salandela i-album eyayisithi Abavumi sithe ngo 2021 khona lapho sakhipha i-album eyayisithi Wakhala Kabuhlungu sathi ngo 2022 sabuya album yethu futhi yayisithi Lingivumeleni sasesiphuma amaqembu amabili iNgwenya Family yasala mina lo mfowethu uThemba Moyo saphuma sayenza lethi qembu
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Thina silapha eSouth Africa, yikho lapha esicula sikhona, siseSouth Africa eGoli. Ma ufuna ukuthi uxhumane nathi uthole ingoma, amanamba ayithi lawa. Eyamumele uSidube 073 017 3965, 073 017 3965. Bese sithe kamfowethu uMthimane Moxi ethi 073 408 9009, 073 408 9009. Lakufacebook ikhona njalo igroup yethu ithi The Foundation Brothers ezesiqalo.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwe
into esingayicela emculweni wakithi, sicela isupport enkulu kakhulu. Support enkulu iyo engasenza ukuthi nathi sibe namandla siye phambili ungapheli. Yiwo siwuthembileyo siziqhenya ngawo umculo wethu.
Siyabonga Ntungamili, namhla besiphathele umculo weqembu The Foundation Brothers ezesiqalo abasethulele isingle yabo entsha ethi Wadlala Ngothando. Singeke hlukani sihlobo, nanzi njalo inhloko zendaba zanamhla. Amalunga ayisikhombisa ebandla leMDCT ayemangala umthethwandaba omkhulu weHigh Court ngemva kokumiswa kwesikhatshana ukuphatheka kulelo bandla, athi ayajabula ngesinqumo abasiphiweyo. Izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezihlaselwe yindlala kulandela ukungani kuhle kwezulu kunyakenye. Kuhlelwa abaculi bethu namhla besileqembu leRumba elizibiza ngokuthi The Foundation Brothers ezesiqalo. Okwanamhla sesidliwe isikhathi izulu kandaba olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi libe nempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.